Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 ngwabakazi 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungaphumeleli kokutshengisela kwayizolo phezu kodaba lwembadalo yokuphaka izimota kobulawayo kungakubangelwe ngezokubandlululana ngemhlobo na.
I-Citizens Coalition for Change ibingekho ngaleso sikhathi ufakwa isinqumo esokuthi kubhadale izimali ezokulondoloza idolobho, izimali ezokulondoloza indawo ye-parking.
Inkampani ebona ngokwethulwa kwemibiko e-site ithi isiqeqethe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 ngolwazi lokusebenzisa ngemfanelo imbiko yobulenjini.
Abantu bayalwamukela ngendlela eyisimanga uhlelo lolu ngoba babuya kuma meetings ngathi owaka test silama sithi khona ama media information hubs ayi 18.
Ivandla lesi-CCC lilandula imbiko yokuthi kulamalunga alo awegwanda axexebuke kuleli bandla aya kwele ZANU-PF.
Akusoqiniso ngamanga aluhlaza athetshoko yiZANU-PF nje ihutshula amanga okungasontwentsha balaleli ngathi liyakunanzelela kumbe lingathi liyakukhumbula kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungaphumeleli kokutshengisela kwayizolo phezu kodaba lwembadalo yokuphaka izimota kungakubangelwe ngezobandlululo na. Bakhona abanye abathi kutshengisela lokhu okube labantu abalutshwana kakhulu ngokokumisa inkampani ye-33 Investments eyakobulawayo ukuze kufakwe enye inkampani evela eHarare besithi le ekhona kathesi ihlawulisa imali enenge kakhulu. Abanye bethesa icala umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami icala lokufuna ukususa inkampani ye-TTI. Sehlulekile ukuxoxa lo Kambarami kodwa senelisa ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ukuze sizwe okumi ibandla labo ngalolu daba.
I-Citizens Coalition for Change ibingekho ngaleso sikhathi ufakwa isinqumo esokuthi kubhadale izimali ezokulondoloza idolobho, izimali ezokulondoloza indawo ye-parking. Njalo amakhansela awe-Citizens Coalition for Change kavumelani lakho ukuthi imali yangkhona ibe ngephezu okwenza ukuthi idolobho liswele i-business. Ngoba umkhosi wokwakathesi uvela kulabo abasebenza phakathi kwedolobho esithi ngesikhiwa yi-CPD abasebesithi bona izimali ezibhadalwa abantu esidingwa ngukhansili esidingwa yiyo nale i-33 Investments bathi imali le inengi kakhulu iphezu kwamandla abo njalo becela ukuthi kube le ndlela eyokuthi kuzwisisane, kube le ndlela njalo eyokuthi kungabi angazani abantu sebelobola bona behlala edolobheni. Njengamphathi siyakunanzelela ukuthi i-parking system iyaba khona kodwa hatshi edula kangaka. Abahlolisisayo bathi i-parking yakobulawayo idula iziyedlule ezinye indawo zeMelika.
Sizwa abanye besola umnumzana Kambarami umsekeli kameya besithi yena nguye oyebangela ukuthi kube lokungahlaliseki kudaba lwezokupaka ngoba efuna ukuthi kususwe inkampani ekhona bese kufakwa enye evela eHarare. Lithini ngalokho?
Alawa ngamanga aluhlaza choko njalo uKambarami kasuye abamcala bemqambela amanga lawo bafaka le gama lami phakathi kwendaba yenaleyo engawuthi ukuthi ngamanga aluhlaza ngabantu asebekhangela isibongo sikaKambarami babona kulo ara bahle bathi ngowesiyoneni ngabantu abadinga ukuthi abantu kube lokuphazamisana ngendaba zomhlobo bese besithi uKambarami ke ngowesiyoneni nxa ngowesiyoneni sokumele phela abulawe yumcabango yabo ukuthi njengoba uKambarami ngowesiyoneni sokumele abulawe kasamelanga yena abe lombono lapha kontuthu kasamelanga yena abe ngumuntu osebenzela idolobho lokho vele umthetho waleli lizwe uyala njalo labo bantu ngabantu abangela ngathi ingqondo zokuthi ubulayo aqhubekele phambili namhla bekunokutshengisela ebingaso program ngaso nhlelo ye Citizens Coalition for Change kodwa nanzelela ukuthi laba abatshala uKambarami sebemfake khonapho njalo bafake ibizo lami khonapho ayisonhlelo ye Citizens Coalition for Change njalo umuntu okhokhele ukutshengisela kwanamhla kaso umuntu olilunga le Citizens Coalition for Change so kusuke kwabanzima ukuthi bona abe Citizens Coalition for Change change bazibone sebekhona ngenxa yokuthi bese kulokukhuluma okubi uzananzelela futhi ukuthi kucalwa umantshi ngathi ujudge wayekhona ukuthi engabe wenza waletha isinqumo esa yenelisa uKambarami uDabiyele council ngenxa yomhlobo into ekhona ikuthi iSupreme Court judgment eyakhulula yayenza uKambarami abe lamandla ukuthi abuyele ecouncilini yenzwa yisikhwicamfundo uJustice Mathonsi ningazi nxa uMathonsi esevela phetheya kwaShangani
alo ke ngumnumzana Swithan Jirodza isikhulumeli sebandla lesi-CC kobulawayo Inkampani ebona ngokwethulwa kwembiko e-site ithi isiqeqetshe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 ngolwazi lokusebenzisa ngemfanelo imbiko yobulenjini lokuthi babekwazi engayisiyo yeqiniso kusukela ngenyanga kamfufu ngomnyaka odluleyo. I-site ndawonye lenhlanganiso ye-Interlink Academy iqhuba lolu hlelo eMathabeleland South North lakobulawayo endaweni ezibalisa iPlumtree, Matopo, Stairs, Nyandeni, Tepe, Philaphusi, Nkayi, Lupane, Cholocho, Tete, Wange, Vic Falls, Nkulumane, Mpopoma, Pumula, Legwanda. Umnumzana Zenzele Ndebele ongumqondisi wesayithi uthi lanxa uhlelo lolu lwaluqondiswe kwabasakhulayo kuphela ekusungulweni kwalo abadala labezinkonzo labo bayalukhwabitha. UNdebele utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luqakathekile ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwe-media and information literacy lusungulwe ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuthi sinanzelele ukuthi abantu isikhathi esiningi abalawo ngithi abalalo ulwazi lokuzwisisa ukuthi abakubalayo kumaphephandaba kubo-WhatsApp ebulenjini lapha kuyini ongamanga njalo kuyini okuliqiniso. Yiko-ke sisebenza le nhlanganiso ye-Interlink Academy ese-Germany sacabanga ukuthi sihlanganise abantwana nje abasakhulayo ama-youth sibafundise ngokuthi kuyini information literacy, ubona njani ukuthi umbiko lo ngwamanga, umbiko lo ngweqiniso, bese sithi singabafundisa sibathumele ezigabeni ezijiyeneyo emakhaya lapha ukuthi behambe beyifundisa abanye abantu abasemakhaya. So every month bayenza ama-workshops kumbeni ama-meeting amabili ngenyanga bebiza abantu nje ezigabeni bebafundisa ukuthi lokhu i-fake news uyibona ngalokhu information ihamba ngendlela ezinje nxa sikhuluma nge-internet security ngabo-bullying into ezinjalo kuyini njalo abantu bangazivikela njani ngoba siyakwazi ukuthi abantu bayaqilwa ebulinjini lapha imali ziyahamba imbiko engaqondanga iyagcina isekhilethe emafonini lapha okathi kulabantu abadala abaningi asebesebenzisa iWhatsApp abatshona beqiliwe kumbe abathola i-information engasoqiniso ngenxa yokuthi abalalwazi ukuthi into lezi zisebenza njani.
Valo amukela njani lolu hlelo abantu? Siyabona ukuthi ezomnotho azimanga kuhle kulezi nsuku. Babuya ngobuningi babo yini? Njalo kulenzuzo abayitholayo ngaphandle kolwazi.
Abantu bayalwamukela ngendlela eyisimanga uhlelo lolu ngoba babuya kuma meetings ngathi owaka thesis lama esithi khona ama media information hubs ayi 18 6 akobulawayo 6 asemathebeleni north 6 asemathebeleni south. So kuma each hub lay kukhona abantu esithi ngama community multipliers kumba ama community trainers ababili, meaning kula ama community trainers ayi 36 emathebeleni yonke. Every month ama community trainers la abiza imihlangano emibili lapho aba trainer khona abantu. Abantu bazibuyela ngobuningi lababo ngoba befuna ukuzwisisa ngento ze information literacy lokuba ngavikela njani ukuthi bengayithola imbiko le ngamanga kumbe bangayithola bengayidluliseli phambili ngoba sebekwazi ukuthi hayi lokhu uyabona ukuthi ngumbiko ongamanga, lokhu uyabona ukuthi ngumbiko oqiniso. So abantu ababhatalwa ukubuya kuma meeting la bazibuyela ngoba bekwazi ukuthi bazathola ulwazi uzananzelela ukuthi sesivele sesiku election mood. Zimbabwe izabe lama election next year, sekuke kwaba lama by election kwezinye indawo. Ngesikhathi sama elections kuba khona imbiko engamanga eminingi kakhulu esekhileta kuma WhatsApp lapha la kubo Facebook la kubo Twitter. So izakhamizi nxa zingaba balolwazi ukuthi ziyabona njani imbiko lo ngamanga lo liqiniso, ziyancedeka kakhulu. Ndisithola ukuthi izakhamizi ziyasamukela kakhulu lapha ama church abezikolo bonke nje basibiza ukuthi sizofundisa abantwana, sifundise abadala njalo ukwenzela ukuthi bengabi ngamavictim embiko le engasoqiniso.
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, umqondisi wenhlanganiso yesite obexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ibandla le-CCC lilandule imbiko yokuthi kulamalungalo awegwanda angamachumi amathathu lantathu 33 aqeqebuke kuleli bandla aya kwele ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF ngeviki edluleyo liveze abantu laba kade begqoke impahla ezilombala olithanga, lisithi abantu laba sebesuke kubandla le-CCC. Siqoxe lesikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathepeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lokhu esikuzwayo kuba kulamalunga e-CCC achiye ibandla leli ibandla labantu akusoqiniso ngamanga aluhlaza athetshoko, yiZANU-PF nje ihutshula amanga. Okungasontwentsha balaleli ngathi liyakunanzelela kumbe lingathi liyakukhumbula kahle, kuvele kuliqhinga kumbe kuyi-strategy esidala seZANU-PF. IZANU-PF ayiqalanga namuhla, singazala lathi lokuzalwa IZANU-PF kwakuzwakala ukuthi thethe amalunga ayo yawakhipha kubo mawubona kude, yawakhipha kubo maradio isithi la ngamalunga eparty enje asechiyele eparty esiyajoyina iZANU-PF, asechiye zaphu ngesikhathi esidluleyo, asechiye izoom, asechiye kwaphi ama-opposition party ongawacabanga. Langensuku zethu sisese-MDC kwakuvele kuyinto evamileyo ukuthi iZANU-PF iparade ama-members avele ngawe iZANU-PF iqambe yamanga ithi ngamalunga ebandla le-MDC. So lalamhlanje ngokufanayo iZANU-PF iqhubeka ngamaqhinga ayo esivele siwazi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazakhohlisa ubani, kodwa ivele into esiyaziyo. Mhlawumbe yindlela yokuthi bajustify ukurika lokho abafuna ukukwenza.
Kodwa ungasitshela ukuthi lona ibandla liqine okunganani khona ngapho esigabeni seMath South?
Msakazi, ibandla likhula ngendlela emangalisayo lapha ngithi eMathebeleland South. Ibandla le-CCC libandla elijoyina ngumuntu wonke phosensuku zonke. Mhlawumbe okunye siyabe sizama ukuthi lathi sivikele ama-members ethu kuZANU-PF njengoba sisazi ukuba iZANU-PF ilocuko okunganani emuntwini oyichiyayo. Abanye bazi bafanise lokuthi ukuba lilunga leZANU-PF yikugada isilwane. Ungavele ugade isilwane kufuze ubambelele uqine endlebeni ngoba ungawe ungawa kumbe ungehla esilwaneni siyakuchibilikela sikuhle. Baningi kakhulu kakhulu abantu esilabo abasuka kuyo leyo ZANU-PF bejoyina ibandla lethu. Abanye senza imihlangano emizini yabo esithi ngama kitchen meetings sibaqinisa sibamukela ebandleni le CCC. Kodwa kuyingozi kuba sibaqambe kakhulu ukuthi uzibani uchiza ZANU-PF uzibani senze lokho sibafake kubo bama ubona ukuthi sibafake ku social media siyabe sizama ukuthi sibavikele ukuze isilwane lesathi besigadile singabahle. Ngamafitshane msakazi ngizama ukuthi ngithi ibandla lethu liyakhula ibandla liqinile. Senza lokho esikuthi ngama polling station based branches kuzigabana zonke zalapha eMadebeni South. Amanga lawa ahlale khulunywa iZANU-PF labalandeli bayo ukuba ibandla le CCC alama structures ngamanga aluhlaza athe tshoko sibhizi siyakha ibandla sasuka from scratch kumbe saqala phansi siyakha ibandla sisenza ama polling station branches lawa sibe labantu esibathi ngo village point person nge village yonke lapha eMadebeni South.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leCCC esigabeni seMathepeleland South ubeqoqa icingweni leStudio 7 ekhona le eMathepeleland South. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umhlabeleli osakhulayo Andrea the Vocalist odabuka edolobheni leVictoria Falls useqalisile ukulolonga imfanekiso yengoma ayihlabela lo obriqwana wakwele South Africa abe bonke khonale kwele South Africa kuyona le impelaviki. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla leCCC abaqoqa umkhosi wokubuthelela imali engamadola eMelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho bebesehluleka ukufinyelela imali le. Omunye wabaqoqa imali le umnumzana Juma Ulete utshelele liphephandaba ukuthi ibandla leZANU-PF lazama ukumisa ukuthi bathathe imali le enkundleni yeGoFundMe yikho okwenza baphuze ukuthenga imota le. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey emsakazweni, emsakazweni ngiyabingelela emsakazweni. Msakazo omuhle, msakazo othandekayo, msakazo osakaza iqiniso. Ngabe linjani? Indembingelele bonke abalaleli, wonke olaleli Studio 7 ngiyambingelela ngezindawo ngezindawo. Hayi liboke livume phela abalaleli. Awu, hambe sho sesiyadlala sibingelela sibingelela lingavumi. Liboke lithi yebo libe seliqalisa indaba zenu. Lami ngithanda ukuthi ngithi yebo ngingaqalisa indaba yami. Kubo bonke abasingelelayo, hayi siyaphila. Indaba ekhona lapha balandeli bamabandla ezombusazwe ukuthi please bakithi siyacela siyalincenga lingathedisani singathedisani ngoba okuzakwenzeka kusaza kasikwazi yabona asikwazi abanye bazibethe kathi emarapis lahlabane. Hayi futhi hayi kunzima yazi ukuthi into eliwa umqondisi into eliwa umqondisi ukuthi i 70% yamandebele kayisebenze emandebeleni and then i 30% yabantu besishoni kube yiyo esebenzele isindebeleni and then 70% yamanye ishona isebenze esishoneni is 30% yamandebele iyasi siyasebenza khona into eliwa ngumqondisi. So uChamise ngakwanisa ukwenza lokho umqondisi kaselampi akuselanto oyilwayo. So please bakithi siyalicela lingalwi ukuthi angilasikhathi ngabali sokunene kodwa nje siyalicela bakithi. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani, sanibonani njani basakazi nabalandeli be Studio 7 nonke nje indaba zonke zamazwe ayilana mina ngithanda ukuthi ngikhulume kancane ngalendaba ekwenziwe izekhi leyo ukuthi imali ukhe yokungezelela imali yokufuna ukudinga uma ufuna ukuba uncintise ungumongameli suka ku-$1,000 siya ku-$20,000. Ya ugwadi lowo engaphika yenethi abakwazi kodwa vela ayikho into eyenziwa izekhi abangayaziyo. Njalo lokhu akukhulumayo lokho ukuthi izekhi liqembele izimele unamanga unamanga ibona izekhi ngezani wi-department yezani okusegcekeni nje okubonakalayo ukuthi noma isiphofu singaboniyo siyaze sikutshiwe thayi lokhu i-department yezani uqamba nje amanga umuntu omdala lokhu nje ukuthi abangaka bavumelani lakho abayali njalo ngoba izekhi iqembele izimele ukhohlisa abantu khohlisa abantu izekhi ayizimelanga izekhi izanu PF straight izanu PF yona egcweleyo kanye bonke bakhona phana omgwadi bebekhona phana nje beyihlaziya indaba yakhona. Ngiyabonga ukukhuluma uThulani lo enkaya kosikhubo kho
Ntungamili Ntungamili linjani labo jonga kandembiri khona ngapho labanye nje bonke tanuno kawande sambena sambena u-2023 bangaze bekhanyalale bethini labo bona abantu abathi ngabezanu ayizanu lokhu ibuyele siyale kuhle ukuthi singabayeka ngasonke siyabe sibana nje
salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli ngiyalibingelela mbingelele kakhulu ibandelihle yellow movement abalandeli bonke be-CCC ngithi lingatshwali uvalo lihambele ebhalisa ukuvota lingakhulumi ngomlomo sandeni ngokuregister sande futhi ngokuyavota kunzima kwele Zimbabwe nangumnanga agwalayelezane yakhe sebe siyatshela izekhu ukuthi i-2 president kumele nxa ukhontesta kumele ubhadale 20,000 amakhansila abanye 1,000 abanye 500 abanye 100 ngendaba zokuthi sebebonile ukuthi abantu ababafuni kabasozi bethola abantu sebe-charge imali zona lezi kwenza ukuthi abanye behluleke ukufithela kulezo ndawo bekwazi ukuthi bengehluleka izanu PF izabe iyiyo yo-DBC wina ngoba abantu babe bengafithelanga ngenxa yokuswelakala kwemali andi kunzima okwezanu lezekhi lokhu kuzwisa ubuhlungu okuthi unkulunkulu ngawe uyangenela shuwa andi kunzima lo amanye amazwe vela thula abukele nje izanu isenza izinto ezingelangqondo lezekhi yayo ebethethe ilizwe balenza ilizwe labo sebefuna ukubusa abantu benza ungathi abantu zinyoni bona yibo abantu okweZimbabwe kuzwisa ubuhlungu shame kakhulu bathe hayi kithi njengebandla lethu yellow movement balamanga noma bethe 20,000 ngazi ikhothi yehlule iyale njengobana vele lamakhothi angikhona ungazi ukuthi wothi siyehambisa udaba lolu ekhothi ikhothi yangikhona njengobani ihlibiwe itshele okokwenza ungavele uthi wena uzavuka ungekho umajistrate ahla qhuqhe ngoba uyabe sethuselwe ngamafoni umajistrate akhuluma intando yezanu PF vele umajistrate uyathatha nje kungamaphepha elahlele kashiyana kuqhubeke kunjalo kuyi 20,000 kodwa hayi thina njengebandla le-movement yellow movement hayi sizimisele sizokwenza khona lokhu siyakwanisa ukutshaya imali zona lezo into encane sizibhadale and sifithele indawo zonke vele sizafithela lokhu ukuthi kuthiwa senziwe ukuthutha izanu PF thina lokhu vela sikusebenzi thina ngoba sikhathele ngezanu PF ingadlali ngathi kade siyabe senza njalo idlala ngabantu ngaphi ehluleka ukuvusa izibhedlela ehluleka ukuvusa izikolo kade singagula ezibhedlela kula parasite ngoba bona balatshwa out vele kwezanu PF lokhu umbuso kasathane lo kumele uphume
linjani lonke ku-Studio 7 linjani okhulumayo ngumankomo welufane esomgoro ngiyathaba sibili ukuzwa izindaba ezimnandi kangaka esingazizwayo kulezi news zethu ye liqhubeke lisiya phambili lisitshela okwenzakalayo kithi lapha ngoba thina ngapha kasikuzwa
salibonani buko Studio 7 njani lonke lonke nje lonke elilaleleyo nje Studio 7 kuqala ubuze lo etsholotsho ku-WhatsApp ngisaselesicelo bantu ngiyacela ngicela ningidlulisele bakwa-Studio 7 umyalezo wabakwa-econet ngibeke nje kanjalo nje sile booster lapha ephumule 25 ibooster le singasho sithi iyasebenza yebo singavuma sithi iyasebenza ngoba isebenza kwama-hours iyasebenza ekuseni until ntambama ngaboma 5 gone kuseyasela network sukubonga sela network shuthi ngenye indlela mbesebe sishuthi thina singaze sasebenza imisebenzi yethu emasemakhaya angazi kwinkosi emangaza kukhuluma kahle sizashonjayo shuthi sebebi ngoba phela emini yonke kufanele ube busy nge-WhatsApp ebusuku sokufanele ulale usebenzanga lutho ngoba phela ziba ziningi izinto ofanele uzilungise emini kufanele ukuthi emini ubusebenza usebenza nje intambama isikhathi se-WhatsApp uthole isikhulu kuphendula nabantu laba kade ukukhuluma nami nge-WhatsApp manje sokufanele emini yonke usasebenzi ngoba i-network yakhona vele indlela esenza ngakhona injalo nje iyabe vele isokolisa thina abanye so ngiyacela abantu lingidlulisele umyalezo lo kwa-econet basilungisele i-booster leya kaze kwafani khona ngayo yibo afanele bakubone vele phela kufanele uma ngabe ubeke into yakubuhamba usiyayi-check ubusiyabe usiyayikhangela nje
njalo nje ubone ukuthi kushoda ini kuyinokushodayo angazi bona mbaka bakhangeli bona laba abakhathaya angazi ukuthi mbe bayakhathe ababoni konke kwenzakala ngicela ningidlulisele umyalezo lo angibonge khona lapho ngiqala buze lo inkosi
Alawo ke bekungamazi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Inhlanganiso ephathisa ngokuhlomisa abasakhulayo ngolwazi lokuziphilisa e-Economic Empowerment Group i-EEG ithi izimisele ukusebenza labontanga kungakhathalekile ukuthi ngabe emadolobheni kumbe ngabe emaphandleni. Kumaviki ambalwa adluleyo ibisebenza labatsha bedolobho lakwebulawayo abathatha izidakamizwa bebencedisana ukuthiyana lalumkhuba njalo bebanika inhlelo ezitshiyeneyo ezokwenza ezihlose ukubanceda ukuthi bazinakekele. I-EEG ibuye yathi izimisele ukusebenza labontanga bemaphandleni okuhlanganisela lamantombazana. Ngesizwe okugcweleyo kungxoxo enziwe nguGainer Gumede Saidi exoxa ke lo mnumzana Chimombe.
Economic empowerment group yafika eMadikeleland and yaqala I think kwakungumata ayenza i-anti-drug and substance awareness campaign siyenza in conjunction with the scriptural union. So sathi senza i-campaign le sathi we encouraging i-youth ukuthi bethiyane le nto zamadrugs betwala into eyidlalayo and come and join hands with the economic empowerment ukuthi bonibane ikhona into and team myself kanye la kubona ukukhona kulama program awela ngabo umthili nyule
lolo hlelo lubizwa kuthiwa yini njalo ngolokwenzani
NDS 1 ikhangelela ukukhona abantu abakweZimbabwe can take up opportunities ku-mining, ku-agriculture, ku-tourism and manufacturing. So thina njenge-EEG sakuqakulula sabona ukuthi khona no ama-youth akwanisa ukuthi engene ebe part of i-development yelizwe. We need it our own country thina ngwethingameleni ukuthi abanye bebuye bezosenzela i-mining kithi thina sikwanisa ukuthi izenzele. So sabona njalo ukuthi khona kuqakathekile ukuthi omunye wethu emathekeleni ebe kugcina igama e-organization enze. So mina ngize ngaba ngi-one of founders e-economic empowerment ukuze bami ngibe ngikhangela nakithi ngapha emathawubona ukukhona ama-youth mathawubona bakwanisa lapho ukuthola ithuba ekuthuthukiseni
ilizwe. Ngathi lowo mkhankaso wahamba njani?
So that campaign went very well. So sathi encourage i-youth ukuthi kole lakhona lahamba kuhle kakhulu. Sasina ama-youth amaningi nedafika over 500 yaleyo ka-invita
Kubikwa ke lilo hlelo elibe lalo esigabeni sewange eMathekeleland North ungasithi fahla ngokuthi kuhambe njani
lelo lelo lewange ekhiphiya sewange emaibovile emano so bahamba khona ngalo i-AAG again it was well attended by 20,000 people ewange ugazabi era entertainment and dali ne-nebol tournament i-economic empowerment group njenele i-AAG ne-nebol uli amankazana bebe lama-kids makedlala i-nebol that encouraging i-youth to stay healthy and also again from child but this jalo sesibona ukukhona the delta emaphandleni bale shortage yama-sanitary pads so sayenza i-donation yama-sanitary pads and sanitary pads that over 30 Also, a lot on the diaspora, especially for Bafala, the United Kingdom, is had people who were actually children to Mexico, being sanitary centers. It's actually a problem because, you know, the number of girls who, if you empower them economically, which you can, they told them how in the which you open is fully market, we market cutting. It's a total money without to market. And the market cutting, especially with the Nimbus, is a very lucrative business. And then, in areas like in the south, over mining, we also encourage the girls to get the space in the mining industry because it's not only that we made it for a market.
Alo ke bekungumnumzana Bheki Timombe omunye wabaqondisi benhlanganiso ye Economic Empowerment Group obexoxa ecingweni lo gainer ku Medicide o Studio 7 besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ngesikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo.